Soku isika atisenda baku VOA Ndebele.
Njani mtwaka zomu se ola mugela emoye ni ngolwesi vili mtaka 25 kunkwe mkwezi 2021 ngontunga milinko mo enda veni zekuseni la mshanje
uma umgabi ina ngwake esaphila wakucho kufamily yake ukuthi uma engathula akafisi ukuthi ayengcwajwa eHeroes Acre.
Uzulu ukhuza umhlola phezu kwesinqumo senduna yakozwimba esokuthi unkosikazi Grace Mugabe kumele agebhe amathambo omkakhe uRobert Mugabe ayebekwa eNational Heroes Acre.
Lusuku oluqakathekileyo kakhulu ikakhulu ebantwini abamnyama bonke eAfrika.
LeZimbabwe liza manyana lamanye amazwe ekunanzeni usuku lweAfrica Day namuhla. Akekho obulawe yiCOVID-19 izolo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ugatsha lwezempilakahle luthi akekho obulawe yiCOVID-19 eZimbabwe izolo, kodwa kulabalitshumi lane e-14 ababanjwe lumkhuhlane. Asebefunyenwe bele coronavirus kusukela nyakenye, sebefike kunkulungwane ezingamatshumi phose amane 38,696. Asebebhubhile sebeyinkulungwane elamakhulu phose ayisithupha 1,586. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala izolo bedlula kancane inkulungwane eyodwa kuphela 1,139, kuthi abahlatshwe esibili bazinkulungwane phose ezintathu 2,749. Asebehlatshwe ijekiseni yakuqala bonke sebengu 633,635. Asebehlatshwe esibili njalo ingeyokucina bona sebengu 281,286. Uzulu ukhuza umhlola phezu kwesinqumo senkantolo yenduna yakozwimba esokuthi unkosikazi Grace Mugabe kumele agebhe amathambo omkakhe umnumzana Robert Mugabe egumeni lakhe ukuze ayebekwa kutsha emathuneni amaqhawe elizwe eNational Heroes Acre eHarare. UChief Zwimba ubize unkosikazi Mugabe ngempela sonto enkundleni yakhe ukuthi azethonisiswa ngecala lokungcwaba uMugabe ngendlela engaqondanga emzini wakhe khona le koZwimba. Kepha uGrace kahambanga kulinkundla ngoba ubikwa eselatshwa phandle kwelizwe. Kodwa ukuthethwa kwecala leli kuqhubekele phambili, uChief Zwimba wafumana unkosikazi Grace elecala wasemhlawulisa inkomo ezinhlanu lembuzi ezimbili. Uthe phezu kwalokho kumele agebhe amathambo omkakhe aye eHeroes Acre, okuyinto umzukulu kaMugabe umnumzana Leo Mugabe athi kabasoze bayivumele. Imuli kaMugabe ithi umnankakwa nguye ofuna uMugabe agejwe ngoba enakanela ukuthi wangcwatshwa le nduku yamasalamusi engamsiza ekubuseni kwakhe. Kodwa isikhulumeli sikahulumende umnumzana Nick Mangwana uya kulandula lokhu. Sixoxele ohlaziya ezombusazwe umnumzana Mqondobanzi Magonya.
Akekho omunye umuntu ngaphandle kwefamily yakhe ongaquma ukuthi isidumbu siyebe kwangapi. Uma umgabi enangokwakhe esaphila, wakutsho kufamily yakhe ukuthi uma engathula akafisi ukuthi ayengcwatshwa eHeroes Acre. Wabatshela ukuthi kumele ukuthi bemngcwabe ngapi. Umlando wabaseleyo abaphilayo yikuthi begcwalise izifiso zikamufi. Induna bani engazokuquma ngesidumbu esilabanikazi? Ikuganga kwenduna lokho uzwimba lokho akwenzwa kwenzayo lokho. Kodwa ke njengoba sonke sisazi, angithi liyamuzwa ugqugquzela ukuthi yena umgabe kagejwe bethathe amathambo akhe bewangcwaba eHeroes Acre. Kanti kulani Heroes Acre yakhona lapho? Ngoba indaba ekhona Nkomo yokuthi isizathu esenza umgabe ali ukuyangcwatshwa eHeroes Acre yokuthi uyakwazi ukuthi iminyaka yonke yonale abantu bonke abafayo abangcwatshwa khona phana Heroes Acre sizabagebha ngamunye ngamunye mhlazane ilizwe labuya Nkomo. Liza kuthola ukuthi mhlawumbe abanye ngabantu lenkakhaya kazikho sahamba sangcwaba abafowethu khonale eSozibeli osidini malunga abalele khonale umdala unkomo ulele khonale eziphaleni zakomgaga. Siza discover okunye khonapha okuzalethusa ngoba abantu laba bagangile. Isizathu umgabe eza ale ukuthi ayengcwatshwa khona uyakwazi ukuthi ubesenzani ngezidumbu zabantu bonke abangcwaba khona phana iHeroes Acre. So kafuni ukuthi esakhe sikwenziwa khonokho akwenza ezabanye azibika khona phana.
Abemuli kamgabe bathi umongameli Mnangagwa nguye ofuna umgabe ageje ngoba ucabangela ukuthi ulenduku yamasalamusi ayifunayo. Ungathini ngalolu daba?
Uyabona Nkomo, indaba yenduku kamgabe leyi okukhulunywa ngayo leyi kuningi mfowethu okumele ukuthi abantu bekungenele dipha. Ngoba uzakhumbula ukuthi kulendlu kaStungwiza, indlu kaStungwiza okuyikhona okuphuma khona uzengeza lokunaka umgabe abantu laba wabaqoma. Induku yonale okungakukhulunywa ngayo lamhlanje kangikholwa mina Nkomo ukuthi eqinisweni kungaba yinduku kuphela nxa kuyukuthi khona leyo nduku. Njengoba sizwa kuthiwa leyo nduku ikhona yeyaphiwa kaSukuwere. Kodwa ke into mina engifuna ukuthi ngizwisise ilapha phela nxa besiya emathongeni yena uJeranisimo Matibiri umgabe lo nxa besiya emathongeni uJeranisimo Matibiri ukuthi intonga yabo zengeza intonga yabo kunaka zabo zabo Stungwiza kumbe bona bona bomtapa labo mathi ukuthi ifinyelela njani kuye yikho kungani kuyangidida Nkomo. Kodwa ke okumqoka yilokho kukhona umnangagwa akufunayo kumgabe. Kungenzeka ukuthi bafuna amathambo, ikhona inyanga esibatshela ukuthi kabambe beyithatha ithambo elithile, kabambe beyithatha iphathi ethile. Ngoba hayi okwinto kwakhona no akuzwisiseki mfowethu. Izinto zamathonga lezi.
Umnumzana Mqondobanzi Magonya uhlaziya ezombusazwe.
Yebo 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 mthokazo omuhle siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe connection esulethulela khonapha ku studio 7 maviki wonke ngolwesibili ngo 8 PM. Namhla kuhlelo siqhubeka sikhangela udaba lokumemetheka kwe COVID-19 elizweni. Lokhu kwenzakala ngalesikhathi idolobho leKhwekhwe selibekwe phansi kohlelo lwe COVID-19 lockdown ngenxa yokutholakala komkhakha we coronavirus osuhlasele ngolaka kule India kuleli dolobho. Sikhangela njalo ukunanzwa ngosuku lweAfrica Day okulilanga elabunjwa umanyano wamazwe abensundu owe African Union owawubizwa ngokuthi Organization of African Union OAU. Zulukandaba lingakhuthwa ilolu hlelo ngo 8 PM khonapha ku studio 7 nakukhasi lethu ele Facebook ele VOA Ndebele.
Ele Zimbabwe liza manyana la manye amazwe ase Afrika namuhla ekunanzeni usuku lwe Africa Day. Ilanga leli labekwa inkokheli ye-Afrika ngenhloso yokunanza ukusungulwa kumanyano we-Organization of African Unity, i-OAU, ngo-1963, iyona esisaziwa ngokuthi African Union. Inhloso yalumanyano yayingeyokukhankasela inkululeko yamazwe wonke ase-Afrika. Usuku lolu lunanzwa phansi kwendikimba ethi Arts, Culture and Heritage Levers for Building Africa. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukwembula isithombe sikambuyane handa namuhla emcimbini oqondanela lolu suku. Sixoxelo lwela amalungelo oluntu umnumzana Mthulisi Anana saqala ngokumbuza ukuthi luqhakatheke kanganani usuku lweAfrica Day.
Usuku lokubhungaza iAfrica Day lusuku oluqhakathekileyo kakhulu ikakhulu ebantwini abamnyama bonke eAfrica. Lokhu ngikusho ngoba isikhathi sokuthi yesikhumbule emuva ukuthi sivela ngapi. Imvelaphi yethu njengabantu yiyo eyenza senelise ukuthola umkhombandlela wokuthi njengoluntu, njengomdaka omnyama, njengesizwe se-Afrika siya ngapi futhi sihlose ukwenzani. Yikho lolu suku luqhakatheke kakhulu, kumele lunanzwe lube isikhumbuzo esikhulu sokuthi abantu bakhumbuzane ngenhloso ezazikhona ngesikhathi ku lolu suku lusungulwa, ngesikhathi imizamo yokuthi Africa isebenzisane kusungulwa. Kuqhakatheke kakhulu, kubalulekile sibili ukuthi abantu bafike kulezo sikhathi bese sihlolisisa futhi sihluze ukuthi lezo nhloso, lezo njongo ziyafeze kayini, sesihamba umango onganani, sesihamba ibanga elinganani, usasele umsebenzi ongakanani okumele wenziwe futhi ufezwe.
Inhloso abakhokheli be-Afrika ababelayo besungula o-African Union, isayi Organization of African Unity ngaleso sikhathi, ungathi isakhona yini kunkokheli zalamhlanje?
Okokuqala kumele sinanzelele ukuthi inhloso kwaye ukuthi abantu abamnyama bakhululeke ekugqilazweni ngamakhiwa. Sesingathi hayi lokho sibili sesidlulile kikho politically. Singathi hayi sibethula isigqoko abadala sibili ukuthi umsebenzi lo bawenza bawufeza. Kodwa esesilakho khathesi ukuthi nxa sesikhangela kwezomnotho abantu bakithi lokhe bengelawo umnotho, lokhe bengelawo umhlaba. Ungakhangela amazwe amaningi ngawe Africa lokho esithi not yet ure kunjanga ukuthi tuzibuse kakafiki, ngoba umuntu omnyama uzazibusa njani engelayo indlela yokukontrola umnotho owelizwe lakibo lapha azelwe khona. Yikho silenkinga khona, inotho lokho isele ezandleni zabelungu, inotho lokho isezandleni zabantu abalutshwane. Singakhangela futhi lalabo abantu abamnyama abathole umnotho abasibusayo ngamaqili balobugwelegwele obunengi, bayatshontsha betshontshela thina abantu abamnyama.
Umnumzana Mthulisi Anana Ncube ulwela amalungelo kaZulu. Umphathintambo obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe umnumzana Frederick Shaba usekhudaze isizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe ukuthi zisungule amabhizimusi kumbe zitshale izimali zazo ekhaya ukwenzela ukuthi umnotho welizwe uthuthuke. Ushava wethu le amazwi la ekhuluma labaqeqeshwa ukuthi bayisebenza ezigodlweni zeZimbabwe kwamanye amazwe abagoqela unkosikazi Priscilla Misia Irangwe Mushonga lomnumzana Victor Matemadanda. Ubakhuthaze ukuthi bamele iZimbabwe ngobuqotho njalo bechasise ukuthi ilizwe elilokuthula lapho izethekeli ezingavakatsha zikhululekile. Usthandekile Mhlanga we Studio 7 uxoxele umkhokheli webandla le Zimbabwe Economic Freedom Fighters injalo engusomabhizimusi uMnumzana Innocent Dibali.
Inyathelo elingasiza uZulu waseZimbabwe usiza labo abahlali bediaspora because xa sihamba eZimbabwe sifuna amagood services, sifuna good hospitals, sifuna good roads. Xa singakwazi ukuya investa ekhaya, I think that is a good idea. Kodwa ufuze ukwenzakale ukuthi government kumele create a conducive business environment. Mina le program engiyiranayo lapha as a business person in the diaspora, where we are encouraging ama businesses to go and headquarter themselves in Zimbabwe, Kobulawayo, Harare, because siyakubona kakhulu ama big businesses amanye amazwe abele ama headquarters emazweni nabo bebhadala i-tax ngkhona ngale. Kodwa i-government okufuze ikwenze ukuthi create incentive engayi-encourage mina njenge-business person ukuthi efaka i-headquarters yami e-Harare kumbe Kobulawayo, what is it that I'm going to benefit in terms of maybe tax exemptions and so on. Kodwa khonoku minister kuchoyo inyathelo elihle kakhulu.
Siyabona njalo ukuthi ubekhuluma la bazamela isigodlo seZimbabwe kwa amazwe ama ambassadors, ungathi ama embassy lawa aphatha kuhle yini izizalwane zeZimbabwe ezikwamanye amazwe, achasisa kuhle yini inhlelo zelizwe?
As far as ama embassies ama workers azama ukwenza umsebenzi wabo ngendlela eqondileyo, ngiyathanda ukuthi ngibe very clear ukuthi kukhona abangakwenza ngcono in terms of ukuthi information ibe available kuzizalwana zonke zeZimbabwe lapha bakhona, ukuze ngibe kwazi ukuthi nxa ngifuna ukuvula ibusiness eZimbabwe queen engufunayo. Nxa ngifuna ukuvula ibusiness kufuneka ama fingerprints ami eZimbabwe. How can I get ama fingerprints ami as soon as possible? Recently in Termina ngivula a mining company, it was very difficult to get ama fingerprints ami eZimbabwe. So izinto ezinjengazo neza ama services anjengalawa njengama one stop services whereby ukuthi you can get information yonke. So ufuze ukuthi bekwenze khonoko. Ngiyazi ukuthi abantu bahamba be apply ama passports, abantu bahamba be even sometimes be celebrate ezinye izinto kuma embassies. Kodwa kade kufuze ukuthi le government ikhangele ukuthi ama embassies lawa mabe representative of i character yeZimbabwe. I character yeZimbabwe i diverse, ilemhlobo eminingi, lamaNdebele, lamaShona, lamaTonga, lamaVenda and so on. Kwenzela ukuthi ugogo wami uMasiba nxa siyafika laphana bekwanisa ukuthi bemuzwe ukuthi uthini. Nxa kungela into enjalo kumele befake ama-interpreters ukuze besize abantu kwenzela ukuthi ama-embassies lawa eserve every Zimbabwean regardless of a tribe, regardless ukuthi uvela ngaphi eZimbabwe.
UMnumzana Innocent Dibali ngusomabhizimusi njalo ukhokhela ibandla leZimbabwe Economic Freedom Fighters. Seli kubonile na ukusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yeZim Live ithi osuswe esikhundleni sokuba ngumahluli omkhulu welizwe uChief Justice uMnumzana Luke Malava ubesemsebenzini izolo, lanxa nje iHigh Court yanquma ukuthi kasenguye umahluli. Inkundla inye ithi kulo wesilisa obesiya kobulawayo ofele endizamchineni ye-Airlink ebivela eJohannesburg izolo akwaziwa ukuthi udliwe yini. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Salibonani maZimbabwe namahle. Lami ngithi ngithanda ukuthi ngiphawule ngalela ilizwe lakithi leliyana leZimbabwe. Kule nto enye senginanzelele laphana eZimbabwe, kulabanye abantu abaphathalelana ilizwe njengomuzi, anganithiwa kungikibo kusekhaya lakhe emzini wakhe, abafana lo president
onguyobusayo eZimbabwe lapha and umbuso wakhe awumuhle njalo akuse ikubusa okuyiko esikukhangeleleyo okobukhokheli yena useyenza lokwana kobungqwele kwakudala kokubusa okokwehlula abanye ikadi ha ngumkhokheli ufanele bekwazi ukuthi ngumkhokheli welizwe umkhokheli wabantu asikhokheleli siqhubekeleni phambili siye phambili ilizwe lethu lithuthuke hayi loko kobungqwele kwakudala ufana lamandla labafunayo akhalela yona la upresident na uyawaza ngapha amandla yena evele ngupresident akula sidingo zokuthona ekhalela ukubana abe lamandla yena evele ngupresident into ekhona ukuthi afanele abe yazi njalo labalandeli bakhe lelana lilizwe asomuzi wakhe njalo asomuzi wabo lilizwe sibaningi lapha azi ukuthi abanye abantu abakhona lapha eZimbabwe abaphila nzima bephila ngaphandle kwamazwe bayakuthanda khona lokho abazenzeli isimo sempilo esiyenziwa yibo ukuthi sisindwe ubunzima bempilo ngenxa yawo ubusela buningi kakhulu elibuselizweni abakhulu bethu abayiwa abakhokheli igolide libanjwa njalo nje elingabanjwayo lidlula njalo nje how lifuna kuze kube njani ake lizwele uzulu bani
Sanibonani, sanibonani, basakazi be-Studio 7, njani ngithanda kakhulu sibonge nenhlelo zenu ezinhle enisithulela zona ezomhlaba nezezwe lakithi okhulumayo ngu-Gilbert Galangwenya etsholotsho laphayana ya siyezwa impela indaba yamajaji la amakhulu azama ukuthi alungise noma nje sekumuva kwesikhathi kodwa esikunanzelelayo singabantu singuzulu weZimbabwe ugovernment weZimbabwe akayenzeli abantu abamvotelayo wenzela yena neZANU-PF ngoba konke okwenzayo uzi-accommodate yena akacabangeli abantu abaku-ground akacabangeli abantu abaye babamvotelayo engicabanga ukuthi kungenzeka impela abasavotelwe elizweni sebe yonke into yabo bayiriga for themselves not abanye abantu ngoba sikunanzelelayo ukuthi umoya be ungu-government ocabangela uZulu lo onguZulu okuvotele kwamele ucabanga ukuthi yonke into oyiyenzayo uyenzela abantu khona manje umuzi abukhuluma ngokuthi umuntu ona 70 years aphinde abuyele esitulweni sakhe sokuba ijaji elikhulu elizweni wayili kunabantu abatsha okumele ngabe bayakhuphuka nabo besondele kulawo ma kulezo izitulo noma kulezo ikhundla bazofika nini bona ake sizameni phela ukuthi iAfrica sinanzile ukuthi amakhehla azenzela wona benzele ukuthi baluthe ilizwe bahlukumeze abantu elizweni okuyinto engenhle kakhulu ngicela sengathi lo myalezo impela lengake liwufunde abantu bakithi abahlakaniphi sizama ukubona ukuthi ogovernment kakhulukazi owethu waseZimbabwe uzenzela yena ngoba efuna konke kulawulwe wuye engabi nacala kuko konke okwenzayo icala libe kuma opposition parties nyabonga
ukukhuluma ngomoyo zothi ukukhuluma fast ngoba ngifuni le record ibende mina zothanda ukugcila kakhulu kulo baba lo oqeda ukuphuma ku Mthwakazi Republic Party athi yena uyofuna ubone kungcono ukuthi edinge ekhaya nginokuthula ngithi kulo baba lo ebaba sibadala singaka sidala sihamba le ndlela siyibona ukwenza kwakho ikho lokho vele owakuthunyelweyo ukuthi uzojoyina imthokazi party ukuthi uthole yonke lento oyitholeleyo osuhambelayo uyigcwalise imigodla ngakho ke thina singabantu besintwini sidindlela nhle uyidle uyibeke amathambo
Salubonani, salubonani ku-Studio 7 okhulumayo nguJosephat Moyo ngwele South Africa kodwa ngiyisizalwane saseZimbabwe endaweni yasenkaya esikhobokhobo siyacela ukubana elathi sinakekelwe imigwaqo yakithi ifile siphinde yadliwa futhi imali iZANU-PF tazi lo sithembiso nyoni kathi abalandeli benu waye besidla yonke imali sicela ukuthi uma besidla bengadli yonke umgwaqulungiswe kuyoba nzima ukuthi sivotele izami lizasisola kodwa liyabe lingasenzela ngalutho sicela kube lo tshintsho ngiyathaba my audio le ingazwakala ifundwe labo bayizwe kuzime enkali ke liye bhoda libone lingakhulumile separlamente fikane endaweni
labo bekungabalaleli be Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Sokulokwesabela ukuthi amadonki alakho ukuphela kwelekhinya kulandela isinqumo se-High Court esokuthi ukubulawa kwabo ngobunengi khona okumiswe nyakenye sokungaqhubeka ukuze kuthengiswe inyama yawo kanye lezikhumba kwele-China. Izehlakalo zokuthengisa inzondo ebantwini abangamaJuda zivikwa sezandile emhlabeni jikelele ikakhulu kwelemelika. Singene kudaba oluphathelane lemelika. Unobhala obona ngobudlelwano baleli lizwe lamanye amazwe umnumzana Anthony Blinken usuke izolo elubhekise eMiddle East ukuyakhulumisana leziphathamandla zakwele Israel kanye lezasePalestine kulandela ukulwisana okukhulu phakathi kwamazwe omabili kunsukwana ezedluleyo. Kufe abantu abanengi kunhlangothi zombili ikakhulu kwele Palestine esigabeni seGaza Strip sona esibangwa ngamazwe omabili. Sixoxelo lwela amalungelo oluntu umnumzana Gary Twala Jackson.
Nxa sikhangela okwenzeka emalangeni adlulileyo lapha sibona kubhubha abantu ogoqela abantwana abancane, ngibona ngathi kuyinto enhle ukuthi kube lo mxoxisano okuthize, njengoba ke u-Anthony Blinken esendleleni ukuya khona ngale. Ngibona ngathi ngumzamo omhle lo, kodwa sibe le themba ukuthi ungabe uhamba lwakhe lolu mpela luzadala izixazululo ezizakwenza ukuthi kungabi lobudlwangudlwangu njengalokhu esikubonileyo, ngoba imiphefumulo yabantu elahleka njengaloluyana uhlobo kakulunganga kakhulu. Ngakho sibafisela ukuthi kube khona okuhle okuphumayo ngemva kwengxoxo zabo.
Udaba lwe-Israyeli lePalestine lolu soluleminyaka leminyaka luhlupha, kuliwa njalo nje. Ubona ngani lungalungisiswa njani?
Ngokubona kwami mina ngibona ngathi into engaba isixazululo engenza kube lokuzwana phakathi kwamazwe omabili ukuthi kuhlalwe phansi labo bobabili ke sizwisise izidingo zomunye lomunye ngapha la ngapha ingxenye zonke bese sifika esigabeni sokuthi inxa zonke ziyavumelana ngesixazululo esiyabe sifakwe phambi kwetafula, uxoxiswana abantu bendawonye, hayi ukulwa lokho esikubonayo. Ngoba izixazululo kahle kahle eziphuma ekulweni kazilunganga, ngoba olamandla nguyo ose okwazi ukuthi ayenze nento engekho emthethweni, ngoba into engekho nhle esebenzisa amandla. Ngakho ngibona ngathi ukuxoxisana idialogue phakathi kwamazwe lawa ilungile kakhulu, nxa ngabe sibili sitholile ithuba lokuthi kuye kuhlalwe labo phansi kuzwakale izikhalazo zabo, kuzwakale abafisa ukuthi kungaba yizixazululo, lanxa kungabe kulokuphikisana lapha lalaphana kuze kufike lapho akuvunyelwana khona ukuthi hayi kasenzeni kanje. Ngibona ngathi ngaba sixazululo esihle kakhulu ukuthi i-Israel izimele le-Palestine izimele ukuze kungabi khona ubudlwangudlwangu, ngoba nxa sikhangele lapha phakathi kwamazwe lawo omabili likhona lilokhu lincipha lithathelwa umhlabathi ngelinye, lokhu kakulunganga kakhulu. Lokhu beyengeza i-territory yabo over elinye ilizwe. Ngibona ngathi lokhu yikho mpela okuzakwenza ukuthi kuhlale kulwiwa. Ngakho nxa ngabe kuyavunyelwana kwazi ukuthi hayi lapha yi-settlement yethu thina siphelela lapha, lani phelela ngapha nje, bazifakela amabhoda bahlukane ukwenzela ukuthi kungabi lokulwa. Ngibona ukuthi kungaba isixazululo esihle kakhulu.
Umnumzana Gary Twala Jackson ulwela amalungelo kaZulu. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. uZulu ukhuza umhlola phezu kwesinqumo senduna yakoZimba esokuthi unkosikazi Grace Mgabe kumele agebhe amathambo omkakhe uRobert Mgabe ayebekwa kutsha eHeroes Acre. EleZimbabwe lizamanyana lamazwe aseAfrika namuhla ekunanzeni usuku lweAfrica Day. Akekho obulawe yiCOVID-19 eZimbabwe izolo. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezekuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.